So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-8 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, basele bebambe owaphansi abanye ngokunconywa libandla lezanu PF kukababa owadlwengula untombazana oleminyaka elithumi.
Kuyisimanga esikhulu kwabagande ukuthi nxa sibona umuntu owabandakanyeka emacaleni afana lokudlwengulwa kwabantwana, kube ngumuntu esesimbona esekuforefront esegijima esenza izinto ezitshengisela ubukhokheli belizwe.
Ibandla le-MRP lithi alifunakali elizweni okokuthi liyaswela lamahhofisi okusebenzisa ngoba abanini bawo besesaba ukuwalagisa.
Ibala elithi mthwakazi wasekuthiwa yimhlamba khona thina singabathwa abathwa boqobo. Sinjenje namhla umthwakazi kuya i-MRP iwethu umthwakazi libala lakithi yithi abathwa singumthwakazi.
Owaxexebuka kubandla le-MDCT waya kubandla le-ZANU-PF unkosazana Lindiwe Maphosa uthi uyazisola ngokungayi kuZANU-PF masinya.
Iqiniso elihle ethandekile, into engizisola ngayo ikuphuza ukujoyina iZANU-PF. Lapho besikhona umuntu ubuvaleka amehlo ungaboni ubuhle obukhona emhlabeni.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda
siyovota. Sivotele inkulu.
Basele bebambe owaphansi abanye ngokunconywa libandla lezanu PF kukababa owadlwengula untombazana oleminyaka elithumi. Ubobhi Magaza wagwetshwa ukuhlala iminyaka elithumi kodwa wakhululwa ngumongameli Mnangagwa esepike okweminyaka emine nje kuphela. Ekuphumeni kwakhe ejele watshela intatheli zindaba ukuthi ubonga uMnangagwa ngoba eluluju kuphela. Ngesishona wathi Mnangagwa uji osekuyisilogani seZANU PF esibhalwe lezikipeni. Iphephandaba leNews Daily lithi iziphathamandla zebandla leZANU PF zakhela ubaba lo indlu zamupha le mali zambonga ngokusungula isilogani lesi. Kodwa omunye wabakade bethiwa bakhela indlu uMakaza umnumzana Dino Majakayire ulandule ukuthi nguye owakhela uMakaza indlu. Kodwa yena uMakaza ubonakale emfanekisweni sembuthanweni yebandla leZANU PF evunule izembatho zebandlaleli waphelela egqagqelwe ngabalandeli baleli bandla bemqakezela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Difa waJabi Bango Dube.
Kuyisimanga esikhulu kwabagande ukuthi nxa sibona umuntu owabandakanyeka emacaleni afana lokudlwengulwa kwabantwana, kube ngumuntu esesimbona esekuforefront esegijima esenza izinto ezitshengisela ubukhokheli belizwe, kodwa yena engumuntu osaselokungcola okunje ngoba lecala lakhe leli wagcina nje sekuyikuzwela khona okwagcina sekumenza ukuthi akaphume. Okokuthi kathesi into efanele ukuthi ngabe ukhangelane layo kathesi yinto yokuthi ngabe uyabhotabhota ebazalini balabo bantwana babantwana laba bamntwana lo amdlengulayo ahamba ayixolisa noma ayetshengisela ukuxola kibo labo bantwana, noma kube khona izinto azenzayo ku community ezitshengisela ukuthi uyazisola kulento ayenzileyo. Kodwa ke lokho sesibona ukuthi sevele wayeqa wagijima waya umuqa sesimbona esephezulu khona ngale sekutshengisela sobala ukuthi kukhona okuningi okuyabe abantu abakufunda kikho. Njalo izinto ezinje ziyaqhuquzela abantu ukuthi ukuthi bayenze izinto ezimbi bethembe ukuthi kukhona lapho sebengahamba bayicasha khona.
Manje ngokubona kwakho ukhonokho okwenzakalayo akusoze kubangele na ukuthi abanye abantu bengavoteli ibandla lezanu PF kumbe bazaphonga uvota ngoba belithanda ibandla leli?
Nga sekubuya endabeni zomvoti angiboni ukuthi lokhu kungenza umehluko omkhulu kakhulu, kodwa ke ngaphandle kwezihlobo lalaba abahlobene lomdeni omntwana lo onguye wadlengulwayo, yibo asebengaba lomthelela thize ukuthi ikakhulukazi esigabeni zabo khona lapho abavela khona lakwabanye nje abahlobana labo abalwazi udaba loluthi lwahamba njani, yikho sekungagcina kusenza ukuthi abanye bakhona maqhele kwiZANU PF. Kodwa ke abavele bengabalandeli beZANU PF angibona ukuthi bengahamba kube khona ukudeda noma ngithi ubuyele emuva behlehliswa ludaba lwake lubaba. Kodwa ke lubaba njengoba engubaba engumuntu omdala obefanele ukuthi atshengisele indlela yokuziphatha, atshengisele indlela yokuthi ungumuntu osetshintshile okungakanani andubani ukuthi avele ayeqeka uma khona le msamo. Kodwa ke nxa sesibuya kumavoti hayi angibona ukuthi kukhona okuza belotshintshe kuZANU PF. Abaloko bengabasekeli beZANU PF bazaqhubeka bengabasekeli beZANU PF iloba lubaba ukhona noma ke.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabhi Pangodube ohlaziya izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwelebhilitane. Kunjalo nje ibandla le MRP lithi alifunakali elizweni okokuthi liyaswela lamahhofisi okusebenzisa ngoba abanini bawo besesaba ukubalagisela. Leli bandla lithi lehluleka lokubuthanisa imali yokubhadalela amalunga ukuthi ancintise kukhetho. Ngalokho lenelisa ukuncintisa ezigabeni ezintathu kuphela kukhetho lwamalunga edalele parlamente, laba ngamachumi ayisithupha kukhetho lwamakhansila. Sixoxele siphathamandla saleli bandla kugatsha lwemelika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Kandelawe uyazi ukuthi wekos MRP goes Matabeleland. MRP has managed to influence things without any finances or any office holding any public office. As it is nje abantu bayesaba even ukuthi besirentise amahhofisi eZimbabwe. So i-situation for MRP on the ground is very difficult. Even labantu bakithi to accept it, they know bana sikhuluma iqiniso and abantu abaningi bafuna ukubukela kuzwe kuthiwa i-MRP sesidingi MRP. MRP achieves successes without elected office. Ibala elithi Mthwakazi wasekuthiwa yinhlamba khona thina singabathwa abathwa bokhobo. Sinjenje namhla uMthwakazi uya i-MRP, iwedwa uMthwakazi libala lakithi yithi abathwa singuMthwakazi. All these are efforts awe MRP with isinjalo singenamali. Yikho esutsho ukuthi sithi iqiniso thina lizasala likhona loba thina sesahamba.
Lo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi isiphathamandla sebandla le-MRP kugatsha lwemelika. Kolunye njalo udaba lwezokhetho owayesiphathamandla sebandla le-MDCT unkosazana Lindiwe Maphosa osekubandla leZANU PF uthi uyathokoza ngenhlelo zaleli bandla njalo umhlangano werally oqutshwe enkundleni yePhelandaba Stadium eGwanda izolo ugcizelele ukuthi wathatha inyathelo elifaneleyo ngoba ibandla elibusayo liyagcwalisa izithembiso zalo. Unkosazana Maphosa oyisiphathamandla sebandla le-CCC engakayi kubandla le-MDCT ulilunga lephalamende elimele iMatabeleland South njalo ngumgcinisihlalo wekomiti ebona ngezemfundo ephezulu kuleli dale. Kungxoxo ayiqhube losithandekile mhlanga we-Studio 7, unkosazana Maphosa uqathanise ukwenzakala kubandla leZANU PF lakumabandla aphikisayo.
Umnumzana Nelson Thamisa, umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, ubesesililweni sikaTinashe Sitsunga, wabulawa ngeviki ephelileyo ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU PF. Bekugcwele amalunga ebandla le-CCC, izihlobo labangani esililweni lesi eHarare. UThamisa uthe abantu badabuke inhliziyo ngokubulawa kukaTsunga.
Tinofamba, tiri munashi. Bazinu zedu, tinashi. tinoprovokwa takaurayirwa ngonemuwe parhari nezanupier mumbama munangabva mubhedhumu make kumba kwamikwekwe hanya kana kuti kufa ndakapota ndaurawa zvamunoziva nepfuti kwamutare.
Thina silandela iziqondiso zikaNkulunkulu sonke isikhathi. Bayasiqala basitshaye benze konke okungekho emthethweni. Sibebulele uThinashe, babulala uMbongela Ncube egumeni kaMnangagwa eKhwekhwe. Akulanto abayenzayo. Lami ngaphosa ngadudula mtari. Akulalutho olwenziwa ngalokho. UThinashe ubulwe emahlayana. Siyakwazi akufeleyo. Siyaxolisa kumdeni wonke ngokwenza le kuThinashe.
Omunye wabakubandlaleli uNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa uthi eLizimbabwe lilahlekelwe likhawe lamakhawe. Uthi akumelanga abantu befele abakusekelayo ikakhulu ezombusazwe.
Someone has lost their dad, someone has lost umntanabo ongumfana, someone has lost umfo wabo, ubhuti wabo. Lathi we've lost a change champion. Kuyethusa, kuhlasimulisa umzimba. Singamazimbabweni ngibone ngani itolerance yethu kumele ifike lapho ukuthi siyavumelana, ukuthi asivumelani ngokwepolitics kodwa siyakwazi ukuphilisana. So abeqembu lezano PF kumele bakufunde lokho, kuqhele khona kupresident wabo uMnangagwa, abafundisa abantu bakhe ukuthi mele ube le tolerance. Omunye lomunye ulelungelo lokuthi akhethe iqembu lombusazwe afuna ukulisapota.
Umnumzana Mlungisi Moyo wokubandla lezano PF uyakusekela lokho.
Ngibona ngathi amaphathi wonke aze engenasifiso sokuthi kungaba nodlakela. Ngoba umongameli webandla elibusayo enverifile ukuthi yena nothina wasengnot violence imessage vele ehamba layo. Kodwa uzathola ukuthi in any process awusoze uswele indumba sengavuthwayo kwinkuqumbo okuthi ningakuthiwa asenzeni lokho nawo uya nga. Nalaba bebandla elibhikisayo labo becela sibili ukuthi hhayi asivumelana nini ikhampeni ngokuthula ngulo nalo. Athengise ukuthi ibandla lakhe lona lilelani, athengise labantu abantu bangalithenga yendolo hotsokatese. On le incident ekajaha lo incident nami engizosubuhlungu kakhulu.
Kusenjalo uNkosikazi Molifi, umsekeli ophethe uhlangothi lukahulumende wawolemelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe okuzwekazi le-Afrika, utshele uBlessing Zulu weStudio 7 ukuthi kukhanya ngani kalosuze luqhutshwe ngemfanelo ukhetho eZimbabwe.
I would like to recall that the president of Zimbabwe, President Mnangagwa, has said repeatedly that he wants his country to hold free and fair elections. And we believe that would be the best path to promote peace and prosperity in Zimbabwe. Unfortunately, we have seen a fact pattern over recent months.
Ngiyakhumbula umongameli Emmerson Mnangagwa esithi eZimbabwe lizaqhubeka ukhetho olukhululekileyo. Siyakwazi ukuthi lokhu kungenza kube lokuthula eZimbabwe njalo lengqubekela phambili. Kodwa ukukhanya engani akusoze uhambe njalo lonyaka.
Legislation called the Patriotic Act was adopted, and in fact that legislation imposes restrictions on basic political freedoms.
Kubikwa ukuba kulabantu abanengi abakumabandla aphikisayo ikakhulu emaphandleni abathi bakhahlanyezwa ngamalunga ebandla leZANU-PF ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi.
Siyabonga Gibbs Dube. Uxolo mayuyu zulukandaba seliphekona udaba lo mbuthano oyenzwe eGlenview lapho kade kulesililo selunga lebandla le-CCC elibulewe ngabacathangela ukuthi ngabe bandla leZANU-PF. Ingxoxo esiyenze lo nkosazana Lindiwe Maphosa sizalethulela yona kusasa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkulu,
asambeni madoda
siyovota. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. I iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi oyengumphathi intambo kahulumende umnomzana Sefia Kasukuwere usehambise umongameli Mnangagwa logatsha lwezokhetho lweZEC emthethwandaba phezu kwenguquko yomthetho wezokhetho Electoral Act ethi yona kumele amavoti athunyelwa ngeposo afike kungakedluli amalanga amathathu kuphela hathi amaviki amabili njengalokhu kade kusemthethweni. Kunjalo nje leli phephandaba lithi udaba lokuthi uKasukuwere avunyelwe na ukuncintisa kukhetho oluzayo luzahluzwa lamuhla emthethwandaba weConstitutional Court. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilo daba lokuthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ucebise umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi angazaqhubeka ecitha igazi. UChamisa ubekhuluma esililweni selunga lebandla lakhe uTinashe Chitsunge obikwa wagangadwa ngabalandeli bebandla leZANU PF elokitshini leGlenview eHarare. Kwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele emsakazweni kwa-Studio 7 ndinjani basakazi bethu. Hayi, siyabonga izindaba. Kwesinye isikhathi kuyadinga ukuthi abantu beke bebonise ukuthi uhulumende weZANU PF akumelanga ukuthi asekele. Noma ngaphi umculi ngabantu engasuseke, engatholi ngisho usekelo. Kade sesibhedlela kula mithi, ama-ambulance, kula ama-ambulance inxa yeZANU PF. Abafuzi lawo bensimbizejwa nabafileyo. Ngiyashabona ukuthi baswele i-ambulance, baswele ukuthi akuna dokotela ezibhedlela, baswele imithi ezibhedlela inxa yeZANU PF. Asimeni ukupromota uhulumende othuleka njengowezanu PF bantu. Sidinge uhulumende ozalethela abantu inguquko, ozathengela abantu yonke into abayifunayo. Lo owezanu PF usehlulukele 43 years bantu. Ah, kunzima. Kodwa hayi abantu lonyaka kumele ukuthi bevote sibili benazele ukuthi iZANU PF iyaphuma out. Lochiwe ngawayo lo.
Eh, basakazi baka Studio 7. Basakazi baka Studio 7. Nabalaleli baka Studio 7. Ngiyalibingelela. Ngilokukhumbuza kumbe ngilokuxwayisa lo mfalo ndoda kumbe lo baba. Sakuthiwa ngoWitness Dube. Ibala kalikhuluma lele lokuthi nana iGoogleround kwakusila amanzi iphala lamazanda. Hayi ngabo iphatha njalo indaba leyo. Maye ngalalwazi kathule. Ngabo thula maye ngalalwazi. Indaba ka-1983 eGoogleround ngamasocha akuthiwa i-50 Brigade ayebulala usapho lwamaThebelele. So yena uma wayengakazalwa wathola leso story kumbe leyo ndaba ngaleyo ndlela ayithola ngayo. Hayi akadinge ulwazi ebantwini beMandebeleni beMadebeleni bamtshele. Hayi engabo ikhuluma le ndaba yakhe le ukuthi kwakugcisa abantu abangalazikhali bebulawa ngabantu abalezikhali kwakuyizandla lezipra lokhu uchaza ukuthini lapho. Kalungise ulimi lwakhe lolo. Mina ngedwa nje ndithi kalungise ulimi lolo. Mina ngikhuluma ngapha echolojo ngulimi.
Bum kwashelela. Oh. Hayi kwakubi. Kwenze njani emhlabeni? Bafa abafowethu, bafa abantu bami, bafa amadoda. Ingane nathi sokulokuqhakaza sikubona. Ithi inkulumo kaJobe, ifu okuliyezi liphela lihamba. Yebo uyaba naye umuntu ngalesi sikhathi uthole sokuthe sokuphelile. Uthi hayi umuntu benginaye lapho, umuntu benginaye. Kanti ithi inkulumo yeBhayibheli ifu liphela lihamba. Ibuye futhi ithi sitsha esihle kasidleli. Yebo ye, abantu ngizama ukukhuluma ukuthi hayi singakhangela ukuthi abantwana bebesenzani ngoba kuhle lokho abebekwenza ngoba bona okwabo bebekubhizinisi. Anginandaba nokuthi kumbe besiyachaya kubani iKatari, kodwa sikubongayo ukuthi ababotshwanga, abafelanga ebuseleni, bafele entweni yabo abayenzayo. Lokhwana bekuyishow abayenzela ukuthi abantu bethi belandele izinto bezilandele kahle. Yebo ye, uNkulunkulu uyakha, uNkulunkulu athathe. Kubusisiwe umuntu ma esifa efela entweni yakhe, kubi ma esifa efela ehlazweni. iti inkulumo ka Daniel 5 ngale, 12:5 ngale, iti wona wonke umuntu oyenza izinto ezinye ezihlakaniphileyo uzaqama njengenkanye zesibhakabhakeni yezwa. Sokugqamile manje abantu abaningi bayakhala bathi hawu insimbi zezwane madoda kuhambe njani abantu bakomagabelana. Oh hayi isitshe sifihle kazidleli, siyabonga. Thank you.
Ngithi mina umonzi ayezeke sazihambe kwezana ngalokho sokuthi yena usakhayela ukuthi aphume ore ngaphume isitesinengeloye kuzani lo muntu wayezeyezani kwaye ngizama ukuthi kwene opposition wazikhona sokazidingele izani njengako wesiningisaseyekuzana ukusebenzisithi yena uyaphuma vele ngoba akengakabantu enjengamanye ababandla esiwabona thaf ANC abantu ngiyabafunza imali ukuthi abantu abangalazini abangakanti yokwenza njezimbabwe. So ngiyamangala mina ukuthi abantu elizele ngako ukuthi umuntu ufake njengomphaka ufake ama-sensiya ngo-3 kodwa kufuna ukumelisa isiphakathi kuyabe kuquma kanje nabantu. Ngilanga manje abatofuwasiti
salubonani salubonani basakazi labalaleli, mina ngumehluli mathe sithi mayuyu ngomfowethu akalali ngokuthula. Mina ngisendaweni yenyama endlovu imathe inye hawu shuwa ngothonzi.
Studio 7 itshona njani badala njani? Hayi sithina siyaphila. Kulo baba we-EFF Zimbabwe bekhuluma ku-Studio 7 esola iparty ye-CCC ethi opposition party eyisola kakhulu. So ngizibuza ukuthi yena ma esola i-opposition party ethi yena uzamela abantu abenzele bonke engu-MP ubezizwa nje ukuthi ubekhuluma into ehamba njani njengoba lokhu laye uyi-opposition kumbe uyi-opposition eyizano laye futhi kumenjani nxa ezasola iparty ye-CCC ethi ayenzi kahle yena angaba yiphathi empiza yenzela abantu wenzela abantu ngapi imali yangikhona eyithatha ngapha antu uyabeyilanda kuyohulumende siyayicela kuyohulumende ca abantu konke konke na ukhuluma bona bakwenzi bayizithutha yini abanye amaphathi laba bakhuluma ezinye izinto banganabacabanganga kakhulu abacabangi nxa yethi i-opposition party le ekhona yena uyi-opposition efileyo kube ngaphi ayekhuluma kanjalo ngandla uyi-opposition party layo balwisana lezanu p f embuso nto njengendlela eyenza ngayo umbuso ungazi ube ngu-MP ube ngu-MP ube ngukhansili nxa umnandaza engafuni ukhipha imali asize akusize ona kumele ungumntu MP kumbe wani kumbewani kumbengu-MP wama-telecoms kumbengu-MP we-world life. So nxa engafuni ukuthi alalele izikhalazo zabanye ezake azidlalele izikhalazo ezinye izinto kumele abantu bacabange nxa bekhuluma engafuni ukukhuluma ethusha nje kuphela. Ungakhala ama-councillors ama-councillors imigodi kufilini lani kufile kuzalungisana ukhansili eneveke imali yakhona icela khona le phezulu bomnanda kwababusayo ezinye izinto bakabazwe ngamakhoba. Ngiyabonga kakhulu okhuluma ngoswanta ngolobuswata.
Ye ngibingelele ku-Studio 7 ye hayi siyaphila sihlobo zami siyaphila. Ngizothanda ukudlulisa nje enye into lapha okhulumayo ngugifties banda laphana i-Alexander. Ngizothanda ukudlulisa nje enye inkulumo engathi ayisiphathi kahle singabantu bendawo laphana i-Ward 10 endaweni yakombimba eplums. Kunesibhedlela esisiyakhileyo sihlobo zami isibhedlela lesi yakho yithi singumphakathi indawo lana yakombimbi wa-10 yonke lesahlanganisa imali impela yasazisaisiqedi isibhedlela lesana ayikho inesenti eyisikhala evela kugovernment. Kodwa khona manje mhlaka-17 ngizwe nje inkulumo ukuthi isibhedlela lesana siyavula and into esiphatha kabi ukuthi uma sivulwa abaqhashwayo laphana abantu abavela eMpumalanga abasesishoneni into engasiphathi kahle lesana. Sicreatela amashona umsebenzi nakho cha sicreatela abantu abethu imisebenzi abancishwa imisebenzi igovernment yezandla kuqhathwa abantu abajoyina izandla kuphela yibo esisidle kukhulunywa inkulumo noma singakabi nesiqiniseko sakho kodwa izinkulumo ziyavela zikhulunywa ngamahovet endawo laphana ukuthi abantu abangaphansi kwezandla youth kukhona abazokuthola abazobhenefitha laphana kanti isibhedlela lesa siyakhwa ngayizandla. Isibhedlela siyakhwe ngumphakathi uku-CCC ukumthwakazi Republic Party ukuyiphi party akufanelanga uvalelwe phandle sifanele sibhenefithe sonke. So ngicela ukuthi uma ngabe bezosiza inkulumo esiyishoyo singabahlali balaphana beqhashe abantu bakuleya ndawo noma kungekho kube amanesi akuleya ndawo iwa-10 kodwa kube amanesi aseplums. Ngicabanga ukuthi abantwana iplums yonke leyana ngeke iswele amanesi akhuluma isikhalanga kumbe isindebele abangasebenza laphana esibhedlela ekliniki leyana. Ngiyabonga.
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uhulumende welemelika usekhuthaze amasosha ahluthuna umbuso kwele Niger ukuthi abuyisele umongameli Mohamed Bazoum esihlalweni. Inhlanganiso yezindaba eReuters ibika ukuba uhulumende welemelika wathumela isiphathamandla sakhe unkosikazi Victoria Nuland ukuthi ayekhulumisana lamabutho la ahluthuna umbuso, kodwa waphenduka elengise izandla. Kusenjalo, abadinga ukumela ibandla lama-Republicans babikwa sebeqale ucothoza owayengumongameli umnumzana Donald Trump besithi akumelanga avunyelwe ukubusa njalo. Lokhu kukhangelelwe ukupha umongameli Joe Biden ithuba lokunqoba kukhetho oluzayo, kutsho ezinye ingcwethi kwezombusazwe. Sixoxe lenye yalezi ngcwethi umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Joe Biden ukuwina angeke ayekele ukuwina ngoba ama-Democrats sengathi i-majority yabantu base-America abayithandi i-politics eyenziwa ngama-Republican, especially umuntu abamfaka phambili u-Donald Trump owaphula imithetho eminingi yakuleli lizwe engu-president. So ama-Republican until baqondise i-situation yabo abalayo lo-Donald Trump bakhethe i-leader entsha, ama-chances abo ukuthi bawine are very very slim against ama-Democrats. UJoe Biden lokho ukuthi usegugile, yebo siyakuzwa, kodwa umbuzo umele ngabe abantu bayazibuza ukuthi uyakwanisa yini ukwenza umsebenzi wakhe. And masibona, thina sibona uJoe Biden enza umsebenzi omuhle kakhulu odlula amanye ama-president amaningi ake abusa lapha e-America. Ungakhangela i-unemployment rate ikulowest number eyiyona iminyaka eminingi edlula bo 50 years. Ukhangele i-recession adikhulunywa kuthiwa kuzoba le recession, khona manje sokuthiwa hayi i-recession ayikhangi ingathi izoba khona, sokuzoba lalokhu asebekubiza i-soft landing. Ukhangele i-inflation uyithole uBiden mayithatha over from uTrump idlalela kubo 9%, khona manje useyehlisile i-inflation isiku 3%. And kuyatshengisa ukuthi ama-policies akhe umnumzana uBiden ayasebenza, and abantu abaningi bayakuthokozelela ukuthi bale misebenzi. Into zonke zihamba kahle, idola liqinile, i-America e-Ukraine isincedisa i-Ukraine, i-Ukraine itshengisa ukuthi ile chance yokuthi inganqoba against i-Russia. So konke lokhu izinto ezinhle kakhulu. So okokuthi ugugile lokho, I think abantu kumele bakhangele imisebenzi yakhe ayenzayo.
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Virginia ngapha kwele Melika. Layo ke ingoma ye-Studio 7 esiphiwa ke ngumnumzana umfundisi uRichard Moyo, sigqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. osilivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini njalo ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ntambama nsuku zonke ngo-7:30.